Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 ngcwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Silengxoxo lesiphathamandla selinye lamabandla angakangeni kulumanyano.
Umama uMduli ngokumazi kwami nokumazi njenge-NPP azange ethe siya kukhwalithi wathi siyakhokhela ikhwalithi wathi kukubambanisa abantu bezimbabwe.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Kwezemidlalo sicubungula umumo wengalane yemiklomelo njengoba imidlalo yenkezo ye-PSL isiphakathi laphakathi kwe-season.
Senamaqembu esiwazi ukuthi amaqembu anyakayo wonke abawina uDynamo Double Cape Winners. Hayi, on and off kubadlali ukuthi ngeke sikhona manje kuphela kwenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Ilanga lokhetho selisondele njengoba sekusele inyanga eziphansi komnyaka. Amabandla amaningi aphikisayo ayavumelana ukuthi nxa kungela manyano wamabandla aphikisayo kuza kuba nzima ukunqoba ibandla leZANU PF, kodwa okwehlulayo yikuvumelana ukuthi umanyano lo uqhutshwe njani. Sixoxe lesinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party uMnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indaba ye-coalition sina njenge-NPP ayikapheli lokhu kukhuluma. Okuzwakala sengathi kuphelile amaphathi maningi wonke akhulumisana. Esikuzwayo ukuthi MDCP lamanye amaphathi bona sebevumelene okwabo. So okwethu labo hayi asikavumelani, kusaxoxwa. Sinethemba kuzavumelana kuya kwesikhathi. Sina njenge-NPP i-coalition sizayifuna sibili, kodwa siyifuna ibe ngendlela yokuthi wonke umuntu ongena kukhwalithi lapha lonke ibanje lingena kukhwalithi na lingene lisazi ukuthi kungenelwani, kwenziwani, hathi ukuthi senze ikhwalithi singazisananga siphinde sibe sesixabana kusasa.
Kahle kahle, ngeziphi ingxaki ezibangela ukubana lingakavumelani kathesi lona ukhetho solusondela kangaka?
Akulangxaki kangako. Into enkulu nje ekhulunywayo ukuthi ikhwalithi leza kuma njani. Kuba yiphathi eyodwa kumbe amaphathi amaningi abe namabizo awo. Nakunjalo-ke iphathi yiphi layiphi izafaka ngaphi amakhandideti kwenzela ukuthi singancintisani. So lo asiyo into elula, into enzimanyana, kodwa isikhathi singathi siyahamba kodwa asimanga ukukhampena. Amaphathi wonke ayakhampena, ikhwalithi ngayiphumelele kuzahlelwa ukuthi hhayi kuleyisi sigaba kule ndawo lapho iphathi le yenza so. So okuhluphayo ngokusaseleyo okusalayo khonaokho kuvumelana into enjeyazo lezo.
Khona kuliqiniso na ukubana uNkosikazi Mjuru layo uthi ufuna ukuthi akhokhele umanyano lo okungaba ngenye yembangela yokuthi kungabi lo manyano?
Umama uMjuru ngokumazi kwami nokumazi kwephithina njenge-NPP azange ethe siya kukhwalishini wathi siyakhokhela ikhwalishini wathi funa ukubambanisa abantu bezimbabwe. Bengabe bekhona engxenye abanye abantu bona bafuna ukukhokhela leyo ikhwalishini, kodwa akumelanga kumele kuvunyelwane amaphathi wonke yona la kukhwalishini. Uyazi-ke iphathi eyodwa ithi mina enevuma ukukhokhela ngumuntu eyedwa ethi nevuma ukukhokhela nevumelane sonke. Okwakhathesi akukafiki esihlangeni kwethu esingabangisana udumbana ozakhokhela. Okokuqala kuqathele kumanyanisa amaphathi kodwa uMduli njengokumazi kwami hhayi asiwomuntu engathi mina uyisihwaba mvula ikhulu. Umuntu nje okhangeleleyo ukuthi into ilunge kulungele abantu. Kungabe bekhona abanye engeke abathe njalo kodwa hhayi yena akwathi kazakatho njalo lo wathi la emhlameni kazakakuthi lo.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Sekuqhamuke inkulumo phezulu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC kobulawayo. Isitolo se-KFC sibikwa siqatshe abantu abavela phandle kwakobulawayo okucunule abanye. Kesizwe imbono yomkhokheli welinye lamabandla acunulwe yilesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande okhulumayo ngumqondisi moyo umongameli wemthwakazi Public Party. Kuliqiniso ke ukuthi iKFC bakhe indawo yabo yebusiness laphana eBradfield ithenda yokwakha indawo bayipha abantu abavelele eHarare njengoba kuvele kungumkhubo wabo isikhathi sonke ukuthi ama-tenders e-business kuyawaphiwa abantu bakithi ngapha kwele mandebeleni kuphiwa abantu beHarare khonale kuhamba kanti njalo njengoba sikwasinto zonke zelizwe leZimbabwe zibhasiswa khona ngale kungakhathalekile ukuthi abantu bavela kuphi umkhono welizwe so-ke le i-tender-ke ngokunjalo bayiphe abantu abavela eHarare kanti labazasebenza phakathi kwayo leyi restaurant iKFC sebeqhathiwe futhi njalo ngokunjalo bevela khona leHarare bangaqhathi abantu bakithi khonapha kobulawayo kuwayo lasemandebeleni
manje njengebandla kukhona yini amanyathelo lizawathatha
siyabonga baba amanyathelo akhona njalo sizama ukusebenzisana lezinhlanganiso ezizwisisa kakhulu iagenda yabantu bakomthwakazi kanti abazwisisa futhi ngendaba ye-1979 Green Plan ukuthi kulotshiwe phansi ukuthi abantu emathekeleleni kumele bangatholi amathuba emisebenzi amabhizimusi lakho konke so siyalwisa ngamandla ukuxoxa abantu ukuthi basukume kusasa njengalokho kuthiwa iKFC le iyavulwa baye khona ngale labo bayelayinela imisebenzi okuzasenza ukuthi abantu beHarare laba sithi ukuthi hayi kababisele khona le kibo kuqhashwa abantu bakithi lapha emkhonweni wemandebeleni ngoba sinanzelele ukuthi thina abantu bakithi ngapha emkhonweni emandebeleni abasuki bayiqokozela eHarare nxa kuvula indawo zemisebenzi akulabantu bakithi abasuka lapha bethwelwe ngamaroli kumbe amabhasi besiyasebenzela khona le kodwa kuyasidanisa ukuthi bona bayaletha abantu babo khona ngale belanda ukuzothathela abantu bakithi imisebenzi abona uzakhumbula ukuthi sike saba lohlupho olunjalo futhi ngomnyaka ka-2013 lapho abazagcina besibophe khona lapho izesa eyayiqhathe khona abantu abangu-520 besuka eHarare ukuzoquma izihlahla khonapha emkhonweni wemandebeleni
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo
Langlela ndwandwe
Langlela ndwandwe
Langlela amshweshwe
Langlela nampaba fobembula
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungamile inkomo Lamhlanje ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo njalo sikhangela ukunakekelwa kwezifuyo ngalesi sikhathi ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo
ngiyabonga ntungamile ngibingelela abalaleli bakho
izifuyo ngalesi sikhathi somnyaka zinakekelwa njani
kulezinto okufanele zenziwe umnyaka wonke andinto yokuqala ukuthi inkomo kufanele kumbe izifuyo especially inkomo kufanele zidibhiswe ngalesi sikhathi ngoba utshani bunengi umkhazi usesekhona ngakho ke thina siyaxwayisa ukuthi at least kanye every 2 weeks kufanele inkomo zidibhe and nxa sesuka sesiya esikhathini sehlobo yikho lapho esabe sifuna ukuthi inkomo ngazi yadibha apho siviki lonke kodwa kathesi kanye ngemva kwamaviki amabili kungasiza ukuthi abantu bedibhise okwesibili siyazi ukuthi izifuyo kufanele zithole i-vaccination i-vaccination esiyabe sizama ukukwenza ukuthi sivimbe ukuthi zingathathi umkhuhlane so zikhona akhona kama vaccination ofanele ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka inkomo zethu kufanele ziwathole so ke siyaxwayisa ukuthi abantu baye kobo veterinary ukuthi bathole ukuthi ngalesi sikhathi ngendawo ngendawo yiwaphi ama vaccination okufanele ukuthi bawathole
ukukhona yipi imikhuhlane evama ukuhlasela izifuyo ngalesi sikhathi okumele abalimi bayihlabele izifuyo zabo
into khona ukuthi umnyaka nje wonke silalokho sithi ngama tick-borne disease and ngokuningi bayo kulabo liver fluke especially mawukhangelele into esifana nalezimvu lembuzi kube sokusiba khona ke eminye imikhuhlane efana labo lumpy skin kube khona imikhuhlane efana labo kota ivo neminye ke imikhuhlane esixwayisa ukuthi abantu bayitholele i-vaccination. Kodwa ngaphezu kwalokho ngoba utshani osobukhona manje egangeni butshani lobo bungasela ukudla okunele. So ke enye into esiyayisithi abantu bayenze ngalesi sikhathi ukuthi bathole lokho esithi i-leak. I-leak kuyabe kuyisigaqa nje esilabo sawudo landilani okwenzela ukuthi ukudla inkomo okufanele ukuthi ngazi yakuthola kutshani obuluhlaza kuthole ku-leak. So siyaxwayisa-ke ukuthi abantu babele winter leak. Ngaphezu kwe-winter leak utshani siyasixwayise njalo ukuthi ikhona indlela abantu esiyasifisithi bona behlanganise utshani babo labo molasses baphinde befake u-urea ukuthi especially lezi nkomo ezisikazi ezingabe sezimithi zithole ukudla okweneleyo.
Esikhathini esiningi ubabankomo sisuka sikhangele inkomo ikakhulu sikhohlwe ngezinye izifuyo. Abalimi labo basuka bakhohlwe ngezinye izifuyo ezifana lembuzi. Zona zinakekelwa njani?
Imbuzi isikhathi esilukhuni kakhulu embuzini isikhathi sezulu ngoba zilokuhlaselwa kakhulu emasondweni ukuthi ziyangena imkhaza and imkhaza ibolise ama-locusen amasondo. So ngenye into yokuthi abantu siyaxwayisa ukuthi esibayeni lapho ezingena khona kule footpath eyiyona esizayo ukuthi zingahlaselwa umkhuhlane wenyawo. Kodwa phela lazo imbuzi zilama-vaccination okufanele ziwathole and njalo ziyasupplimentwa. Mina ngitheke ngixoxa lamajaha engisebenza lawo ayiwona ngibhinele zami kanye ngalesi sikhathi sokuyisikhathi sokuthi sesikhetha futhi intondolo esesingazithengisa ngoba ziphuma emahlangeni zinhle zile weight enhle. So sokuyisikhathi sokuthi sithengise sihafule umhlambi ukwenzela ukuthi nxa sesingena ebusikeni obu-between manje nabo October lapho ukudla kuyabe kusilela khona singabi lezi fuyo eziningi kakhulu ezenza ukuthi zigcine ziswele ukudla.
Kuphoselwa ukugcina mlimi ubaxwayisa abadala.
I think ilizwi lami lokugcina ukuthi siyasikhale kwelakithi ikakhulu emathebeleleni ukuthi hayi thina izulu liyasilela kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasinika umhlaba olamadlelo amahle wezifuyo. Asithathe-ke ukulima izifuyo sikwenze kube yibhizinisi, kube yibhizinisi enkulu. Kodwa ukuze lokho sikwenze kufanele sihlele kahle into zethu. Sizathola ukuthi kuzaba into esiphilisayo njalo ethuthukisa isigaba sakithi.
Hayi, siyabonga baba uNkomo, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu intungane.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomlimi umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uNtungamile Nkomo.
Hayi, siyabonga Ntungamile. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla leZanu PF. Sixoxa ngesigaba seTsholotsho. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo
Nkosi. Yi, ungasitshela ukuthi umi njani umumo ngapho eTsholotsho nxa sikhangele ezendlala lokunye okunjani?
Tsholotsho lapha okwalonyaka kuyikuthi gande sesilandele ukuthi izulu linile okwanyaka lo odlule esiwedluleyo. Izulu linile sibili kodwa kunayinto ezulu lapha izulu lisuke lapha liningi kakhulu okuba okuze kwagcina sokubangile ukuthi abanye abantu basale bephakathi kwendlala kusiya ngendawo abakizo indawo lezi abalima kuzo ezinye zingamahlabathi ezinye zizidaka. Laba abangane basezidakeni hayi batholile mbijani kodwa laba abanye basemahlabathini lendaweni ezinjalo emhlabathini leminye esimdala lapho abalima khona esimdala hayi bazaba phakathi kwendlala ngathi abala abatholanga lutho nabo. Ngokunjalo kodwa bese sikhangela njalo ukuthi amanzi lawo kube kungcono lonyaka amanzi akhona sibili okokuthi lanxa ezaphela nje azaphelela abantu bazaba nesikhathi esifitshane sokuthi sidinga amanzi ngoba amadamu la ayimancane ngabe ukuthi amadamu amakhulu yala amadamu amanye asuka adabuka ajabo galiya lamanye amadamu nje asazangathola amanzi ngokuthi imfula yakhona leyana ithela kuyo seyagqibeleka kungayisiko lokho amanzi aliba silawo silokweneleyo ukuthi besiyathemba sile leminyaka
kule muli lezana ezike zahlala enkambeni ebiyakhelwe labo abadilizelwa izindlu kuhamba njani okwakathesa
imuli lezana ezalabana abadilekelwa izindlu kwakathesa iningi labo ngathi bonke sebesusiwe lapho kade bekhona sebehanjiswe endaweni lapho abahlaliswe khona butsha endaweni idibane indawo yakotshino leyana kuhambe nje befakwa izidale kulandela umgwaqo wakosiphebhona lwana bahambe befakwa bedingela izindawo khona phani okwakathesa besebekhisa yakhelwe izambuzi sobenikwele kwamatende nje kokuhlala khona phana kodwa kukhanya kulo hlelo lukahulumende oluyoluqhubekayo ukuthi kuzamele bakhelwe izindlu okwakathesa sebekhona ngale ke endaweni naleyo nabantwana sebehamba khona ngabe esikolo senisane setshino njalo siyakhiwa isikolo senisane siyakhuliswa ukuthi senelise ukubamba inano labantwana labo sebekhona kathesi ngalesi sikhathi
nxa sikhangele ezombusazwe kuhamba njani sebeqalisile yini ukukhankasa abafuna ukuncintisa ukhetho
siyababona nje sebeqalisile ukukhankasa ngiyabona nje bayabhodabhoda ikakhulu ngengananzelela insukwini ezedluleyo bengibona sibila MDCT laba behamba besenza imihlangano yabo lamanye amaphathi la lawo amanye nje lawo uzokuthi abakhona babonakele labo bomjulu uzokuthi ababonakele labhala lapha kodwa engeke ngababona sibile abe-MDCT kade besenza imihlangano yabo endaweni ezijiyeneyo kusho ukuthi asebeqalisile nje bayabhodabhoda nje abantu phakathi kwezigaba bayagijigijima sibili kuyakhanya ukuthi kukhona okwenziwa okwenzakalayo kukhona okwenziwa
Nxa sikhangele isigaba seTsholotsho sizwa kuthiwa ngesinye sezigaba esingani sike sathola uncedo komeli omela iTsholotsho edalela eParliamente umnumzana Jonathan Moyo kuliqiniso yini lo
ikakhulu esigabeni sethu ngapha kube kwaba khona usizo sibili oluyoluthile lapha ubaba uminister abekade ezama khona ukuthi alwisele ukuthi abantu bathole ukudla ngokunjalo abantu sibili batholile ukudla abanye batholile ukudla sibili ngazi kwazise ezigabeni khona ngale kakhulu i-constituency yakhe eTsholotsho North hayi batholile sibili kade ubelokhu bazamela sibili kakhulu ukuthi bathole ukudla abantu kusukela isikhathi senisana izinto zingani ziyahlupha ukudla kusilela phakathi abantu bephakathi kwendlala njalo kulokunye okwenzakeleyo kakhulu laye aluse ngakho aluse kakhulu ucelele uhulumende ukuthola usizo olunjengokuthi labana abantu abaphakathi kwamaplasi khona ngale labana ebatholela izinto ezinjengokuthi ezivelela kuhulumende ngakhona ukuthi abantu bazebezacela bawakhe ama-toilet kwakuyinto ezingakwana i-building ethilini yaliyana konke ngathi ulwisile kucelele uhulumende nguye uminista u-MT uJonathan Moyo kade lwisa izinto lezo zibuye kuconstituency
wena ke uzancintisa yini kukhetho
mina ngijayele ukuthi nginyamazana leyana engani kwesinye isikhathi izinto lezi zokuthi ngiza kangilazi ngiyangilalela ukuthi abantu bona bathini lokuthi abantu bafuna ukunginika msebenzi bani ikakhulu lokho yiko ngikuqaphelayo njalo kwesikhathi mina ngishiyelwana umuntu o-empo ungena ntoni engakhanyiyo icela uhlelo olungacaciyo hhayi lokwana vele nganzaka ngidliwe futhi kwi-election njalo ngimuntu enthi ngingakhangela okwakathi esi ngangikhangela umumo wezinto ngihamba labantu njalo ngilalela labantu kathesi ngihleli phakathi kwabantu nje ngilalela abantu abakukhulumayo ngithana labantu seza isikhathi sizafika kodwa ngiza cross i-bridge nxa sengifikile kilo angilicross ingakafiki lokho angifuni ukwenza ingozi enjengayenaleyo so ngokunjalo-ke mina ngiyinyamazana engeke ngilisuse kwi-politics kodwa-ke ngikhona khonaphana gande into yakuthembisa futhi gande ukuthi ngiyalalela ukuthi abantu bathini kalokathi sukuma sengisenza nyabe senza into eqondileyo ngoba nyabe senza into efunwa ngabantu
okwakathesi ukweliphi bandla
okwakathesi ngikuzanu p f sengaphenduka ebandleni lami izanu p f ibandla lani lalingixotshile kathesi njalo sebebile bangi-elevetha sengiku-executive ye-province sengimemba ye-province yemadebelele north province
hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli ngisithi balaleli kusho ukuthi ngeaba lokunikana lo mbono lani bonga kakhulu abantu beTsholotsho ngenhlelo ezikhona ziningi ihlelo esizazenza ngesikhathi esilandelayo aluba singabe sithintana emsakazweni sizabe sithintanani kwenza ukuthi sazisane ngenhlelo ezilandelayo ezidabeni
hayi siyabonga
ngiyabonga
okay bye bye lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ohlala eTsholotsho ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi umkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngomnyaka ozayo oweShe Votes uqhubeka njani. Sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party iPDP. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, salibonani balaleli.
Selingaphi ngomkhankaso weShe Votes selokhu la usungulayo lingabesifazana abangamalunga amabandla chiyeni?
Okwamanje sesingene kuhlelo lapho esihamba kuma provinces sisiyabuthanisa omama abangu 10 per political party. Silamabandla angu 11 akhona embuthanweni wethu. So kutsho ukuthi sabe sile 110 women. Sesayenza iHarare with those 10 women per party. Siyaba instructor ukuthi bahambe bayolungisa omunye lamunye amabizo akhe angu 100. So siyakwenza lokho, sisenza ilunch kumbe umbuthano nje omfitshane ongaqedi noma 2 hours. So sesayenza iHarare, khathesi sesizangena kwamanye amaprovinsi. Asikabi le program emqotho ukuthi iprovinsi elandelayo yiphi, ngoba okuningi kuhambelana ngokuthi sabe silakho yini izinto zakhona ezokusebenzisa, like imali zokuhaya lapho esihlangana khona lalokho.
Amabizo lawa alikhulu okumele bawaqoqe ngezigaba ngezigaba ngawani?
Amabizo lawa sikhangelele ukuthi abe ngamabizo abantu abesifazane abadala labancane ngabe khona abayi 18 years and above. So esikwenza kathesi silama coordinator acoordinatayo these 110 women per province ukuthi babone ukuthi sebefike ngapi ngokuqoqa amabizo abo. Saba lo mhlangano lo 2 weeks ago. Okwamanje abanye sebefike ku 97 names and 4 numbers, abanye sebesithi 100 vele sidlulile. Abadlulisayo siyawavumela lapho ukwenzela ukuthi laba abantu abayi-100 sebe ngama-networks. Thina singazuza i-information sinikeze lo olabantu bakhe 100 abanikezelayo bonke bangu-100 i-information, particularly i-information yokuhamba ukuthi siyo-register.
Ye, kodwa alilanxaki na lalabo abathi abalancwadi zokuzalwa ngakho abalazithupha ngakho abanyeke babhalisa ukuvota? Ngoba siyasibone kungolunye udaba oluhluphayo kwezinye izigaba zelizwe, ikakhulu iMathebelele.
It's not even me ezigabeni ez abafazi in general, abantu abangomama amaphepha wona lawo ayabahlupha. Kukhona esizamele sihlale phansi lama-organizations asebenza khonoko. Uyabona ukuthi kathesi noma even khona kuyanokade kuhlupho kokuthi i-proof of residence lani besiloke silwisa nalakho. Esikwenzayo is taking one thing at a time. Ngeke sakulisa konke ndawonye, but sesihlangane lakho khonoko ukuthi kulabo mama abale challenge yokuzuza ama-documents. And lama-surveys aseyenziwe ayasitshengisela ukuthi omama basemadorobheni ama-numbers abo okubhalisa ukuvota aphansi kulalawo abomama basemaphandleni. So wonke ama-research wona lawo silawo. Lo mhlangano omkhulu lapho esihlangana khona thina sengu-4 ukuthi sikhangele iprogram yethu ukuthi sihambisa njani nalokho kwamaphepha ukuthi singathi si-coordinate kumbe sibe le-network Umbesithi, how can we reach out to organizations which can help women ukuthi bathole lawo maphepha?
Leyo balaleli ibingxoxolo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le-PDP. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle.
Indoda yomnikazi, ingoma emnandi, ingoma ka Samantha Mazibisa, ingoma yohlobo lweGqom, isigqibela ke uhlelo lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo, lokhu ungakabi lokhu obukhangelelwe kuba yikho. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi zeKFC koBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama uChris Gande Lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.